Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 9 Ntulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamuzi zakobulawayo ezathelwa intuthu ehitshayo kutshengiselwa ngolwesithathu sezile zifo ezibangelwa intuthu le.
Amapholisa adengene ezindlini zabantu ebatshaya ejikela itiyegasi. Ngikhuluma kanje kulo mntwana ohitshwe itiyegasi esifune sihamba siyamthatha thina izolo ebusuku simusesibhedlela.
Amapholisa athi adinga abaqoqa ukutshengisela kwe-stairway okwangolwesithathu. Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezemithetho. Kambe ukuchasisa umthetho wokuvimba impahla ethengwa kwamanye amazwe okwenziwe nguhulumende kungakutshengisani?
Akusoko ukuthi umuntu engasuka eHarare kumbe ekobulawayo esithi ufuna ukuyothenga i-2 kg yechukela. Ayikho into enjalo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuhaza intuthu ehitshayo okwenziwe ngamapholisa emzini weMakhokhoba lemzilikazi ngolwesithathu kutshengiselwa kuthiye abanye sebegula ngenxa yentuthu le. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenis Banda ongomunye wabaphathisa abalwela abawelwa ludubo ngemva kokutshengisela lokhu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amapolisa iRiot Police ilokhi khona iborder edrobheni lonke. Bakhona ngaphandle kwezitolo ikakhulu ezakwe-Chopis njalo layo i-police station i-central kule Riot Police eyabiphandle ekhangela ukuthi abantu abasoze batshaya i-police station. Abantu abaningi njalo into ezwise abantu ubuhlungu ngabantwana abancane ababanjwe ngamapholisa. Amapholisa esithi bona abantwana laba bayingxenye yabantu ade bethatha izinto ezitolo. Ikanti kungabantwana abancane kakhulu abane abaye ema-primary school. Bethesa icala lokuthi bebesenza umsindo njalo lokuthi ngabantu abane bakhona amapholisa besithi ngesikhathi sona somsindo bese begqekeza izitolo bethatha ukudla ezitolo.
Zona izitolo ezigqekeziweyo zingaziningi kakhulu na?
Zintutshwana. Kulezitolo ezinye ezitshaye yi-tear gas yamapholisa amawindi amapholisa adejika ama-tear gas ngoba amapholisa adengene ezindlini zabantu ebatshaya ejikela i-tear gas. Ngikhuluma kanje kulo mntwana ohitshwe i-tear gas esifune sihamba siyamthatha thina izolo ebusuku simusesibhedlela. Kulabo gogo abahitshwe yiyo intuthu le edakayo sebegula kathesi ngikhuluma kanje. Nxa lokhu-ke akusaqedakali ukuthi abantu ade bevulala ama-fasteli ngamapholisa echaye dinga abantu kumbe ngabantu labathi bejika amatshe bejikela amapholisa. Kodwa kokugqekeza-ke bengaye bekhona abalutshwana athi sebetopa izinto ezitolo. Siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe balendlala kakhulu. Ngakho mina bengisithi emapholiseni kodwa udubo olukhona ukuthi ngabe bona bakhulumisane kuhle lezakhamizi bengazange benze into le ngodlakela ngenxa yokuthi nxa benza njalo yikho kwenza abantu bebe lolaka belwisane lamapholisa.
Ungasitshela njengamafitshane ukuthi lina njengebokholo liyenzani kudaba lona lona?
Okokuqala besihambisa ukudla ngoba kulabantu abafika esingathi 100 people ebesibahambisela ukudla izitshwala njalo sibahambisela lezinkwa ukuthi beyekudla ngenxa yokuthi sibona ukuthi kuba nzima ebantwini bezimbabwe ukuthi bekwanise ukuhambisela kabantu. Njalo okwesibili besisebenzisana lamagqwetha awezimbabwe lawyers for human rights. Okwesithathu njalo besiqalisa ukuqalisa ukukhulumisana lamapholisa ukuthi nxa siya phambili akumelanga babambe abantu ngendlela enjalo. Okwesine sizaloba incwadi, sifuna ukulobela incwadi iZimbabwe Human Rights Commission. Siletha umbiko wokuthi ungcono bahluze indaba yokuthi amapholisa adetshaya abantu.
Lo ke ngumfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amapholisa athi adinga abaqoqa ukutshengisela kwe-stairway okwangolwesithathu. Abadingwayo laba babalisa umfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we-hashtag this flag lomnumzana Promise Mkhwananzi omanyano wetajamuka. Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezomthetho omnumzana Robert Ndlovu esiqale ngokumbuza ukuthi kanti vele kulicala na ukungayi emapholiseni nxa besithi uze kibo.
Kuyadependa ngokuthi uzwe ngobani ukuthi uyadingwa ngoba amapholisa ma edinga umuntu abekwazi ukuthi adinga ubani ohlala ngapha. Ayahambisa umbiko officially endlini yalowo muntu ukuthi hayi uzibani bani siyakufuna ubuye enkambeni enje. Anti uyakubona kulo mahluko wokuthi uphonge ubani enewspaperni kuthiwa hayi ubani uyadingwa ngamapholisa kungaspecifyi lokuthi yiphi inkamba emdingayo.
Okokuthi manje nxa ungayekeli ukuhamba icala oyabo lidalile ngeleni?
Asinokuqala ukuthi awuhambanga ngoba yabe unganotifywanga, kodwa okwenzakalayo ukuthi nxa wona amapholisa seze akuthola kuyikuthi akunikile inotice yokuthi hayi siyakudinga, kuya kusuka kube le effect ku-bail application yakho ukuthi bekwenze njengomuntu akadubaleka, but ayisikho ukuthi ungayenza ukuthi uncitshwe i-bail slip. I-duty yamapholisa yikuthi wona umlando wamapholisa yikuthi akulande nxa yekufuna. Futhi konkola i-story lesane siphume enewspaperni ukuthi ha ubani udingwa ngamapholisa kuyabe kufana lokuthi yiruma leya. Ipholisa ngaphandle efake i-press statement wona ngokwawo ukuthi uzibani bani siyamdinga, wa appealing for information ukuthi unga. Then ungahamba, even noma ungahambanga beyenze njalo akubi licala, kodwa okwenzakalayo ukuthi amapholisa ma esethe awudinga akuthola alakho ukuthi aqale ukuthi wena ukubaleka.
Alo ke ngumnumzana Robert Ndlovu ingcwethi ecubungula izomthetho ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kambe ukuchasisa umthetho wokuvimba impahla ethengwa kwamanye amazwe okwenziwe nguhulumende liviki kungakutshengisani. Ngenyanga edluleyo uhulumende wazise ukuba usethule umthetho omutsha oza kwenqabela uzulu ukuthenga impahla yakwamanye amazwe evele ikhona elizweni. Kodwa kuyona le iviki uhulumende uchasise wathi uzulu bengawuzwisisanga lo mthetho ngoba uthi uzulu engangenisa impahla elizweni nxa ingayisiyo yokuthengisa kodwa ingeyokusebenzisa endlini. Sixoxe lomnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni i-International Cross Border Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Bavumela ukuthi kungene izinto ezincane kakhulu, izinto ezokuthi vele noma bengavumi, izinto ezokuthi uyazifaka noma e-handbag odlule. So vela akula mehluko la.
Manje bona abantu bathini njengoba bebeke batshengisela, sebezaphinda betshengisele kumbe hayi sebeyachiya kunjalo?
Okwakathe sisalindi ukuzwa ukuthi bengatshintsha yini ukuze abathenga izinto ezithengiswayo bakwanise ukuthenga bayothengisa. Ngoba le list ayiphumileyo ngeyabo ngezisebenzi ze-government ezisebenza ye-border le, mabefuna ukuthenga ukudla kwabo ezindlini zabo. Akusoko ukuthi umuntu engasuka e-Harare kumbe ekobulawayo esithi ufuna ukuyothenga i-2 kg yechukela. Ayikho into enjalo, yizinto zabo lezi mabefuna ukuthenga izinto zabo e-border.
Yes, ke sezwa laba se-South Africa khona ngapho o-businessmen labanye abanjalo bekhala ngomthetho nalo. Bona bathini ngakho lo?
Umthetho lo ubulela umsebenzi ngoba ama-shopu vele kathesi ukuthi shopu ithengise 200 rands kunzima. Bayatshona bemile nje, akula umuntu ongenayo, akula msebenzi, bayagcina bevala. Nje ngayizolo nangihambe ngaye emesina kanti izitolo zivaliwe ngoba kungela ama-customer.
Wona amakhombi lamabhasi aseqalisile na ukuhamba njengoba besizwa ukuthi abeke wama mbijani ukwedlula ecapha umngcele?
Amabhasi amile mhla ka-5 e-Harare ngesikhathi sika-3 o'clock i-roadboard yavalwa, and then e-Joburg ngesikhathi sika-4 o'clock kwavalwa. Kodwa kathesi amabhasi ayahamba, but amakhombi awathwalayo abantu kuvela emesina e-border besemesina kasebenzi ngoba kulabantu abangenayo ngenyawo.
Oko kuthi nxa wena ukhangela ubona ungani kuzahamba njani?
Kungathatha isikhathi kodwa bagcina sebevuma ngoba siyabona ukuthi i-government yeZimbabwe vele balandela abantu, balandela abantu emuva. Abantu bengathi bafuna ukwenza i-vending, i-government iyalandela. Ama-diamonds, sibili ama-diamonds adiscover ngabantu. I-government ingawazi ukuthi kukhona ama-diamonds. I-cross-border trading yadiscover ngabantu. I-government ingawazi ukuthi kule mali. I-government iyabe ilokhu ilandela. Singakhangela idorobha elinjenge-Bedbridge. Liphila ngakhonoko nge-cross border. So angiboni i-Bedbridge ivala imizi yonke leyana ivalwa ngenxa yokuthi i-government kayifuni ukuthi izinto zidlule. Abayagcina bevuma kuphela ngoba abantu abala choice. Kufana nalo kufa. Abantu abala choice.
Alo ke ngumnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni i-International Cross Border Association. Ukuze sizwe ukuthi umthetho lo omutsha uzathiya umnotho welizwe uminjani, sixoxe le ngcwethe ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngibona njengale uhulumende usephindele emuva andibana abone abantu protest ukuthi bengafuni into enjengaleyo. Umthetho ubuya ube ngachasiswanga ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bawise into zabo abangafuni ukuthi bazisebenzise. So kuyafana nendaba leyana eyama-bond notes esiye saba layo ukuthi u-Reserve Bank Governor ube wachasisa owakuqala, owesibili, owesithathu nangowesihlanu. So bona njengama uhulumende usephethele emuva ngoba kubona ukuthi abantu bebengafuni input banile.
Kodwa khona ubona ungani kuzayenza njani umnotho, kuyawuthiya unjani umnotho welizwe nxa kungaqhubeka kuthiwa khona nxa ufuna ukuyathenga ichukela ubuye le sakele lodwa?
Kuko ukuthi thina silamthetho ezayenza ukuthi i-economy yethu ihambe ngendlela okumele ihambe ngayo. Imithetho yethu khale njengane siloku yi-confusion esinakho. Ukuthi namhla silomthetho onjengalo statutory instrument esile import ban, sesikhuluma ngokuthi hayi sifiyeke thizambijana abantu makhaza sibeabantu futhi bawuyise into abazifunayo, kodwa ama-commercial importers yiwo azazi amalayisensi. Kodwa ngibona njengani into ekhona lapha yi-confusion ukuthi nxa umthetho ubuya kumele uchasiswe ngendlela okumele ubuye ngayo first time, atho ukuthi sesimele amaviki amabili abantu sebehambe esaladeni. Uhulumende sezama ukuthi achasise ukuthi hayi belingasifisi. Yalo ungakhangelisisa ngo-permanent secretary osechasisa lokho, ayisiyo minister. Uminister uthe import ban izasebenzela. So asisakwazi ukuthi nxa ekhuluma usikhulumela ikhulumela i-ministry, kodwa silethembele ukuthi ukhulumele i-ministry.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kujera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Oba manje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukuthi abesifazana baziphilisa njani ngesikhathi ilizwe lisithi imali iyasilela. Njalo kusanda ukuba lokutshengisela okunengi okuchiyeneyo. Abantu besola isimo somnotho welizwe abathi asimanga kuhle. Kambe lokhu kuphatha njani abesifazane? Sixoxe lo Councillor Thabita Ngwenya ka Ward 6 ngoBulawayo ukuze asichazisele ukuthi kwenzakalani.
Kuniqinisa ukuthi abantu bayahlupheka sibili. Kodwa abantu sebezama ukuziphilisa nje njengamaZimbabweni ngokuthenga bethengisa. Ikakhulu abaningi sebethengisa amatamatisi lembida lezigqoko ezindala kuma emakhoneni emgwaqo, even la kuma shopping centers. yikho ngani sekubanceda mbidana ngokwenza ama peace jobs babecela ukusebenze eyadini yomuntu baphiwe something.
Siyananzelela ukuthi ward yakho uward 6 ilendawo ezigoqela iBellevue, iNewton West, iBarham Green, iMontrose, iWest Somerton, leSouth Weald. Kwakuzindawo lapho kwakuhlala abantu abangani balemali okungcono kulabanye abahlala emalokitshini. So kwatshintsha yini lokho?
Kungcono, kungcono kule malokitshini. Ngenxa yokuthi nxa sesicompare impilo thina esiphila ngayo khonapha kuward 6. Lempilo yalabo abahlala emalokitshini sikubona ngokubhadala ama-rates ukuthi at least lanxa thina siswela kodwa abantu bangapha bayazama ukubhadala ama-rates lanxa bebhadala ngobunzima kodwa-ke bangcono kulaba emalokitshini kodwa-ke akufana akusafanani lalaphana esasikwanisa ukuthenga ibhata lokunye nje okuspoila o-ice cream asakwanise sesiphila ngama-basics okuthi sikwanise ukuphila nje.
Abesifazana bona-ke khona ngapho labo ngabalemisebenzi engcono yini ukuthi baziphilisa ngcono abafani labanye labantu abaphila ngokuthengisa emgwaqweni?
O abesifazana abanye babo bayasebenza abanye labo kabasebenzi so laba abangasebenziyo yibo abaphila ngokuthengisa lokufuya inkukhu lokulima imbida emayadini awo. Sengicompare even ngo-2000 for example kwakungcono kulalokhu esikho khona kathesi.
Abantwana ezikolo lokho behamba belama-uniform lakho konke?
Hayi, izindlu eziningi sebelojisa njengama-cottages. Most of the people here sebelojisa ama-cottages to supplement their income. And high school fees abanye bayehluleka sibili ngoba bathola ukuthi umuntu ngukhulu logogo anti abantu abangapha most of them bathenga izindlu lezi kudala so iningi labo sebengabantu abadala so balabazukulu sebegcina labantwana ababo abalabantwababo futhi ngenxa yokuthi unabantwana abamele ngaye bayasebenza kabasebenzi so ubunzima anti abona ukuthi kukhona nxa kuyithi nzakuthi ngugogo sengizini umntanami lomntanakhe yibo ububi esisikuwo.
Endaweni liyana esidojiwe-ke okwakuthiwa abantu bazahlaliswa kuhle sokusenzakalani kathesi? La bantwana abangamantombazana bagcina besabelana indawo encinyane lemuli yonke.
Kulokhu kunjalo esidojiwe kunemuli ezilutshwane esezazuzi ama-stands e-Country Park but ngiyabona they are only less than 20 and ama-stands e-Country Park akhona i-council isithi council yona ya-offer ukunika abantu abanjengabesidojiwe ama-stands ngemali ephansi kakhulu okuthi i-housing bathi wona nxa umuntu esuke esidojiwe ele mali engange-about $700 uyakwanisa ukuthi bangamnika i-stand abe lokhu ebhadala mbijanambijana kodwa even with that people cannot afford it all layo council cannot afford to just give them ngenxa yokuthi ama-ratepayers they are not paying as they used to do.
Ikusasa liyibona injani?
Ngayi i-problem yona le industry ingasolva kuphela kuyabe seku-right nanti ngikhuluma ngisingod sixing ama-industry amaningi akodi yami akula kuvaliwe kungamanxiwa so manje abantu bonke lawo bangaphi babadlani.
Sibongile ukuxoxa lani kuhle.
Hayi, mbongile.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Thabita Ngwenya kaward 6 ngoBulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lilale igama nguChris Gande.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.